VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi izinto zonke ke zicine sezikhwela nezilinganiso ezifanana lalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe into amabhasi besiza emsebenzini.
Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizimusi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla lokunye izaqhubeka iqonga.
Siyabonga inyathelo ethethwe ngohulumende ukuthi asinikeze amalayisensi okuthi si-trade ngemali. I think sokuzaminimayiza ukushota kwemali okwenzakalayo, ngoba abantu abasestridini labo babuthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzabangcono cause sesiyayenza into eziprofessional.
Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo okwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizimusi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga, njalo le mbadalo yogada amabhasi lemichova layo ikhuphuka ngesikhathi iningi livele lisehluleka ukuziphilisa. Ngesikhathi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi ilitha yedizili yona isikhuphuke isuka ku-$9.36 yafika ku-$10.32. Yona ke ilitha eyodwa ipetulo ikhwele ngeviki edluleyo isiya ku-$9.12, kodwa kathesi isiku-$10.01. Intengo yamafutha la iyachiyana ngezindawo. EVictoria Falls ilitha ipetulo ikhuphuke yafika ku-$10.56, ePlumtree laseBeitbridge iku-$10.43, eWange $10.52, njalo koBulawayo isibiza i-$10.39. Ukucubungula ke lolu daba sixoxele uMnumzana Bert Nikobebe, ongumqondisi wenhlanganiso ye-Motor Industry Employers Association of Zimbabwe.
Thina njengosomabhizinisi sikubona kuyinto enzima ukuthi amafutha akhwele maviki wonke, ngoba amafutha anakho ukuthi izinto ezithengiswayo kumbe izinto ezenziwayo zincediswa ukuthi kube khona kwamafutha, ikakhulu amafutha anjenge-diesel. Kubangela ke ukuthi izinto zonke ke zicine sezikhwela ngezilinganiso ezifanana lalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe into amabhasi besiza emsebenzini. Ufica ukuthi ke bese kusenza ukuthi izisebenzi bese zi-citizens asezifuna ukuthi kube nokukhangelisiswa kweholo lazo, kukhangeleleke imali abagada ngazo besiza emsebenzini. Ubonani ukukhwela ke kwamafutha amaviki wonke kuyaphambanisa inhlelo zokusebenza kahle elizweni.
Siyabona ukuthi kwamanye amadolobha njengabo Victoria Falls, eBeitbridge, koBulawayo, ePlumtree, eWange kuqonge kakhulu.
Ukukhwela kwamafutha kubangela ukuthi ke izinto ezithwalwayo zonke zigcine ziqonga ikuthwala kwazo. Ukukhwela kwamafutha kwenza ukuthi ke ekuhambeni kube nzima. Wona amafutha angikhona nxa ebuya eZimbabwe abuya ngepipeline esuka eMozambique, abesefika afikele eHarare. Nxa esesuka ke eHarare esiye ezindaweni ezithiyeneyo, athwalwa izimota ezinkulu ezithwala amafutha. Zona ziyana izimota ezinkulu ezithwala amafutha lazo zibe ndleko zazo ezokuthi zithwale lawo mafutha ke ziwasa ezindaweni ezithiyeneyo. so esingathi ngesilungu i-transportation. So nxa kutransportwa khonaphana utransporta kumbe ngithi umnikazi wemota eyabithwele uyabe efuna laye ingxenye yakhe ukuthi uthwale amafutha esuka ehalale ewabuya lawo ke koBulawayo kumbe se-Victoria Falls. So yikho okubangela ukuthi ufice ukuthi intengo yamafutha kayilingani kulabo abawathenga eHarare labo abawathenga koBulawayo kumbe eVictoria Falls, kubangelwa yikuthwalwa kwawo esesiyafika kulezo ndawo.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe, umqondisi wenhlanganiso yeMotor Industry Employers Association of Zimbabwe, sixoxela ekoBulawayo. Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo okwethulwa kwamakampani atshintsha imali ngokusemthethweni ngoba sebephiwe imvumo nguhulumente. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakampani lawa atshintsha ngesilinganiso esiphezulu kulesabo siphatheleni, njalo uZulu segijimela ukutshintsha khona ebona ukuthi akala ngozi yokuqilwa. Namhlanje idola lemelika belithengwa ngechumi lasitshiyagalombili ledola leZimbabwe i-$10.80. Omunye wabathole imvumo yokutshintsha imali ngokusemthethweni ongusomabhizimusi koBulawayo, umnumzana Musa wenkosi Ncube, uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle njalo uZulu selakho ukutshintshelwa imali kungela kuqilwa.
Siyabonga inyathelo ethethwe nguhulumende ukuthi asinikeze ama-license ukuthi si-trade ngemali. I think sokuzaminimiza ukushoda kwemali okwenzakalayo ngoba abantu abasestreetini nabo babuthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzabangcono cause sesiyayenza into eziprofessional.
Unkosikazi Siphiwe Dambisa useke watshintsha imali kuBeirut Change uthi ubona kungela buqilo obukhona, kodwa ethi ulovalo ngokubhala ibizo, ethi mhlawumbe bengalandelwa bekuzwa ukuthi imali bayithathaphi.
Uhlupho engilibonayo siphoma ukuba lovalo nje othi paperwork lesifilayo sengazumbe sizalandelelwa sesibuza ukuthi kanti vele thini foreign currency ithatha ngaphi, ukanti emgwaqweni ukuzitshintshela ube yimfihlo yakho uthi wena uhambile watshintsha.
Oyisakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sindisiwe Bhangu uqathanise amaBeirut Change akudala lakhathesi, ethi kungaba kuhle nxa engasebenza njengakudala.
AmaBeirut Change alungile sibili. Nxa engasebenza njengalokho kwakusenzakala kudala, ukuthi wawusithi nxa ufuna ukuthi uyentshintsha imali wawumele ube lesizathu sokuthi uyantshintshana.
Laloba kulabanye abakhanye bethakazelela amaBeirut Change, umnumzana David Dlodlo othengisa imali ezitaladeni uthandabuze lokhu ethi kabasoke bame ukutshintsha imali labo ngoba kuyindlela abaphila ngayo njengoba imisebenzi ingekho.
Thina esiphumi vele esitridini kula besithola khona impilo thi ngoba kuthi amsebenzi, so indlela esisebenza ngayo thina ukuthi sibesitshintshela abantu imali.
Omunye osole lokhu ngumnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, ethi yena kaboni mehluko ozadalwa ngamaBeirut Change. Abantu bazabe belokhe bethwala nzima ukuthenga imali yangaphandle.
Ngicabanga ukuthi mina indaba yamaBeirut Change la sephiwe imvumo ukuthi asebenze ayisoze idala umahluko ongakanani, ngoba abantu abasoze benelise njengabantu abazisebenzayo ukuthi bathole ama-US dollar, ama-rand bayithenga izinto phandle.
Ingxenye kaZulu ikhanya ilokuthandabuza ukusebenza kwamaBeirut Change, bethi ababoni mahluko ozadalwa yilaba ngoba uZulu elokhe ethwala nzima ukuthenga imali yaphandle ikakhulu labo abazisebenzayo. Kuthi abanye babone ulinyathelo elihle, bethi akusela kutshontshelwa imali okuzaba khona njalo bafisa ukuba asebenze njengakudala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Odokotela baseZimbabwe bathi umama wezomnotho olokhu uqhubeka wonakala usuphazamisa umsebenzi wabo, ikakhulu kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association Zima, udokotela Francis Chawora, utshele umhlangano wabodokotela kuyona le impelaviki eHarare ukuthi lesi simo sesifike esibangeni sokuthi abasenelisi ukuqhubekela phambili bezinakekela bebiza inhlawulo yanyakenye. Lokhu kufakazwa ngudokotela Joel Tapi.
Imali sizuzayo ekusebenzeni la aseneli ukuthi seneli sokwenza umsebenzi wenu.
Abezima bathi inkinga ukuthi imali okumele bayihlawulise izigulane yabethwa emthethweni ngedola leMelika, kwathi ngokumiswa kokusetshenziswa kwalo kwadala inkinga. Odokotela bakhuthaza ukuba amalunga awezima bengahlawuliswa inhlawulo ukuba ngamalunga. Udokotela Thapi ugcizelela kulokho.
Nxa sibalutshwane ukukhala kwethu akuzwakali. Ye isifiso sami ukuthi ngamadokotela wonke ngeza sibe part of izima. Umbono wezima umuhle kakhulu. Kuhle ukuthi angabanye bethu bayakubona kunokusiza sihlanganiswe ndawonye ukwenza ukuthi isibe lama ideas, faka ama ideas ndawonye sibone ukuthi singazinceda njani njengamadokotela, not only ukuzinceda thina lokunceda i-nation at large.
Amalunga awezima abesedlula kancane amakhulu amathathu 343 ngomnyaka 2017, leli nani laqonga laya kumakhulu edlula kancane kwayisikhombisa 711 ngomnyaka wedluleleyo ka 2018, lehla laba makhulu amahlanu 505 lonyaka. Okulenani elincane sikhangela inani labodokotela bonke ababhalisiweyo elizweni. Ophethe isikhwama sezima udokotela Mkhunkunukwa uthi ukuguqulwa kwemali esetshenziswayo kubangele ubunzima obukhulu kumisebenzi yabo, ikakhulu ukuhlelwa kwezimali zabo. Amabhizimusi asemsebenzini wezempilakahle lawo angene kulumbuthano. UZanel Ncube usebenzela iPopulation Services Zimbabwe.
We are looking for our partners. Our bluster is from Ushangana and Labos, Kansuku 7 Sana and Abo Wonke.
Population Services Zimbabwe, Ilamagilini, Guyo Yonke Inda, Wele Zimbabwe, Ibe Isisiba Lama Outreach Team, Abantu, Aba Endaweni, Ezinga Figueyo Galula, Lothelo Lama Star Blue Clinics, Benigeza Ulwazi, Mugusela Imurigunga Lambatalo, Abama Pizimusi, Akotela Alungisa Imiti, Lama Laboratory, Angenela Ugulum Sangano, Umzana Lope Mula Tube, Umela Itach Lab.
Silama products ethu la amakhulu ayazakalayo odokotela labo abawaziyo sebe sikhumbuzana nje ukuthi uyabona kule product ethile, kule product ethile, kule product ethile.
Abezima bathi bayazama ukuba ngumlamulankunzi phakathi kukahulumende labo dokotela bezibhedlela ngesikhathi odokotela laba bekhalala umsebenzi okuyinto eyabajumayo. Bethi lokhu kwagcina uhulumende sebona ngani bona bayinhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi, kukanti ngakwelinye icele odokotela bezibhedlela bebona angani bama ucele likahulumende. Umphathintambo obona ngezokwelatshwa udokotela uPhathaya Moyo utshele umhlangano wezima ukuthi uhulumende selungisa umthetho ozalawula ukusebenzelana kwabo njengabodokotela lamankampani aphathisa kundleko zezigulane ama-medical aid. Amalunga ezima akhoqela ama-physicians, ingcwethi zokwelapha abantwana ama-pediatricians, ama-obstetricians, ama-gynecologists, ama-anesthetists lama-surgeons. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Ukukhetho lwakuqala lokho eZimbabwe lathola uzibuse owayengumongameli Robert Mugabe engekho. Kwathi kusenzakala abantu bathaba becabanga ukuthi sokuzaba lenguquko elizweni. Kodwa abacubungula ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu abanjenge-Amnesty International bathi kukhanya lonyaka kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa, ukuthunjwa, ukubotshwa kanye lokutshaywa kwabantu ngabezomvikela. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Collins Ncube.
Ngibona engani uPresident Mnangagwa uthe eqala umsebenzi engani ufuna ukwenza into ezehlukeneyo kulo former president uMugabe. But siyanandelela ukuthi akula consistency kuyaqala lokhu kwekele, kuqale lokhana kwekele.
Abe Amnesty International labo bakhala ngokuthi umnyaka lo kube lokuhlukunyezwa kakhulu kwabantu.
I think in the history of Zimbabwe, asizake sibone isosha lingena emgwaqweni lithwele umbhobho. So kwalo nyaka kube buhlungu kakhulu, and masikhangelwe ukuthi ngoJanuwari kwabotshwa abantu abadlula ku-957.
Ungathi yikho sokubulele na intuthuko yomnotho welizwe?
Kakhulu sokubulele kakhulu, ngoba akula muntu onga-investa elizweni lapho kugijima khona ipolisa anytime. Akula muntu onga-investa abangekho shuwa khona, ngoba khathesi sikhuluma kunje sekule new currency zimdola, asazi ukuthi inkulumo okunye okuzatshintsha kwezomnotho welizwe, ngoba na izinto zitshintsha zinjalo wonke umuntu uyabe ekhangele emile. So hhayi, ezomnotho welizwe sezi-affecthe kakhulu, i-policy inconsistency lokuthawa kwabantu khona lokhu, akula muntu ongafaka imali yakhe ize ngayenaleyo.
Kodwa abanye phela ngabathi usezamile ukuthi aphathe inkohlakalo ngokubeka ama-commission.
Yeah, sikubonile khona lokho, and njalo masikhuluma ngezakhi ngesikhathi ngena e-ofisini wathi ufuna ukuyitshintsha iguqule. Sabona abantu bebotshwa esithi catch and release, bayabotshwa baphume kusasa.
Abanye njalo ngabathi izijeziso zenotho ezabekelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga ngokunye kokwengezelela kunhlupho zeZimbabwe.
Kuyangezelela njalo la ihulumende akalamzama ayenzayo ukuthi at least athi respect ama-human rights, ngoba sinanzelela ukuthi izibhera ikakhulu ikhuluma ngezinto zona lezi zenzakala kathi seZimbabwe, ukuthi abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa.
Umnumzana Collins Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, uxoxa lo Praxedes Jeremiah ekobulawayo. Kodwa umphathi umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, umnumzana Energy Mutoti, uthi izijeziso zenotho yizo ezibangela inkinga eziseZimbabwe, esithi njalo isikhathi sisesesifitshane ukuthi umongameli Mnangagwa engabe esefeze zonke izithembiso azenzayo. Ngakho-ke abantu kabamnike ithuba. Live Talk namhlanje sikhangela osokwenzakale elizweni phakathi komnyaka lokhe umongameli Mnangagwa ayifungiswe ukuthatha intambo zombuso. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abenhlanganiso ye-International Community of the Red Cross eZimbabwe bathi kungumsebenzi wabo ukusiza lapho okuthe kwaba lomsindo lodlakela olubangela ukulimala kwabantu bengathathi hlangothi, bengakhethi muntu, njalo besebenza bezimele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abe-Red Cross bebonakala kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kwengxabangxoza ebangelwa ngokunjengokutshengisela obekuqoqwe ngabe-MDC lapho kulimale abantu abambalwa ngemva kokutshaywa ngamapholisa abekade hlome ngenduku, intuthu ehitshayo, ama-tear gas kanye lebikhafulwa kusetshenziswa imibhobho. Isiphathamandla esebenza sikuhlangothi lokukhulumisana lozulu khona e-Red Cross, umnumzana Kim Stambuli, uthi lo ngumsebenzi wabo njengenhlanganiso ezinikeleyo ukusiza lapho kulimala abantu, kungaba sendaweni lapho kubuthana khona uzulu okubalisa enkundleni lapho udlalelwa khona imidlalo echiyechiyeneyo egoqela inguqu, emihlanganweni echiyeneyo ezombusazwe kanye lalapho kulokutshengisela. Wengeza uStambuli ethi kabaqali ukusiza abalimele ngemva kokuba kube lodlakela ngemva kokutshengisela sekulimela abantu, njengoba lalapho kudutshulwa abantu mhlaka 1 ngoncwabakazi nyakenye basiza abambalwa ababelimele ngemva kokudutshulwa labalimalela ekutshayweni ngabezomvikela. Umnumzana Jenesani Ntungakwa ocubungula ezombusazwe ikakhulu ngokuphathelane lembali yebandla lezombusazwe le-PF Zapu ufakaza okuhle akubone kusenziwa ngabe Red Cross Society.
Kungabe kuyikuthi njalo babona okwenzakala ngoJanuwari laphana, abantu batshaywa, abanye badutshulwa, kwabanzima ukuthi kungene abantu lakho. International Committee of Red Cross kaninginengi ilakho ukuzivikela ngombala womsebenzi. Akumelanga bedutshulwe, akumelanga betshaywe. Yisizivumelwano esabhalelwana ngamazwe abe phakathi kwawo. Kutsho ukuthi bona mina ukubona kwami bathatha ukuthi lo sokuwumsebenzi wamazwe abe ezihlupha ngeZimbabwe. Ngabusesengumsebenzi wamaZimbabwe nje kuphela.
Unobhala enhlanganisweni yamabandla ezokholo lwesiKristu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha. Yena uthi kuyiwona msebenzi wabo lowo ukungena lalapho kulwiwa khona ukusiza abalimeleyo.
I-Red Cross ibonakala njengebandla eli-independent ukuthi elikudingayo ikusiza labo abalimeleyo. So siyakubonga lokhu i-Red Cross yakwenza mhlaka 16. Siyathemba izoqhubeka njalo yenza lo msebenzi, ngoba uma kuzoyenzakala okunje abantu bechengisela kube lo msindo, kuzodinga amabandla abukeka njengane a independent. So umsebenzi obalulekileyo kakhulu ukuthi iRed Cross iyathatha isithunzi sayo.
Isakhamuzi semzini weBudiriro eHarare, umnumzana Victor Dube, laye uncome umsebenzi owenziwa ngabe Red Cross ukusiza uZulu olimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa etshengisela.
Abantu ababusayo sebezakala ukuthi khona nxa kule zinto ezinjalo vele ukwenza ngokokuhlukuluza abantu, ngokulimaza abantu, bebalimaza njalo iRed Cross layo. Ngingazi ukuthi basikelwa ngubani, umbeni ngamazwe aphandle aseyakubona ukuthi akula lapha akungenzwa khona ukutshengisela kungela kulimala kwabantu. Esikwe sabayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzaba njalo kumanye ama-demonstration, kumbeni kuzaba hlupha bona ababusayo ukuthi hayi into enje iyasiyangisa sifuna ukuyibona.
Lanxa abe-Red Cross laba bengazange bathanda ukuveza inani labalimala kulokhu kutshengisela, bathi sebasize abambalwa ukubalisa owesifazane olimele kakubi wasiwa esibhedlela ngolwesihlanu olwedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kulezizalwane zakwele South Africa ezithi zifuna ukuthi kuxotshwe abantu bokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe kusukela mhla zimbili kumpandula. Abantu labo abakumabandla aphikisayo ezinye izisebenzi ezidabuka kwele South Africa labangela msebenzi bathi bazavimba imigwaqo yonke bangene emafekithali lapho abazabe bexotsha abantu bokuza abangela maphepha. Kubikwa ukuthi okwamanje sebehlukuluza abadabuka kwamanye amazwe abatshayela izimoto ezinkulu ezithwala impahla esetshenziswa emazweni atshiyeneyo. Uhulumende kaCyril Ramaphosa uthi kazilutho ngokufuna yilaba. Omunye wabo abaqhuba lokho ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi sebebikele uhulumende ngabazakwenza ngeviki ezayo. Uthi abakufunayo ukuthi uhulumende alungise okuhlupha abantu abadinga imisebenzi labasebenzayo asebethola iholo eliphansi njengoba abantu bokuza bevuma ukuholiswa imali ephansi ngabaqatshi. Ake sizwe ixoxa ngalokhu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngethu September sicabanga ukuthi kumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa. Nakumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa, sizozama ukungena emafemini konke la kukhona khona abantu bangaphandle. Kusho ukuthi abantu abangebona baseSouth Africa abangenzele ngaphandle kwemvumo yaseSouth Africa. Khona abantu abangene ngendlela right eSouth Africa, sinabo doctor esibadinge ngaphandle baseSouth Africa, sibazi ukubaphazamisa. Abafike bangena ngendlela right. Kodwa labo bantu esithola ukuthi bangena kulezi nkampani zaseSouth Africa bezovuma imali eyincane, kanti eSouth Africa salwa 1912 kukhona i-National Congress sasilwa kufelwa abantu, silwela izwe ukuthi sithole inkululeko kuleli zwe. ekugcine imali esenzela abantu angaphandle bazovuma uqiki imali mhlampe o-2500 imali esithi e-South Africa incane 3.5 uma uhola imali encane e-South Africa noma ngathiwa 0.4 kwangaleyo ndlela kusho ukuthela i-South Africa sekumele singasiselwa abantu la lokho ngeke kuze kwenzeleke impela ngeke sesivume lokho
lizavimba njani labe livimbele emgwaqweni labe lenzeni
emgwaqweni yase-South Africa yonke yabona emkhulu sizonqumisa amathraga kiyo yabona amathraga alade
ngiyabona
ama-hotel freight izovela inqume phakathi nomgwaqo mhlampe M3 M12 yabona M11
lo ngomunye wabantu abafuna ukuthi kuxotshwe abokuza abasebenza kwele-South Africa bengalamaphepha aqondileyo ucele ukuthi igama lakhe lingavezwa ukuze sihlaze udaba lolu sixoxele umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso emela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa.
Sihlala sikhuluma laye uhulumeni kodwa azange sikhulume laye ngendaba ka 2 September ngoba thina sikuzwayo ngama voice messages kasiwazi ngoba nabakwenza lokhu kodwa selokhu kwaqala indaba leyo xenophobia ngo 2008 sihlale sikhuluma laye uhulumeni sihlale sikhuluma lazo inhlangano ezimela abantu be South Africa ukuthi lokho kungalungiswa njani ukuthi abantu bengachayani ngoba sakubona ngo 2015 esiphingo laphana eThekwini sikubonile futhi kwenzakala ngendaba zama truck drivers sike sahlala phansi labo abachayela ama truck ababuya eZimbabwe la kwamanyamazwe uhlupho esilalo thina njengesikhuluma lohulumeni ukuthi ama truck drivers kukhanya kibo kubanzima ukuthi bangene inhlangano ye union sasikhuluma labo ukuthi ukuze silungise kuhle udaba lwabo ukuthi kumele bangenele inhlangano ye union manje kukhanya bona bathi bengangeni union bayaxotshwa emsebenzini xa sikhuluma le union efana lesathawu eyomele abachayeli bama truck labo bakhala ngokuthi kunzima ukubamela ngoba kabekho phakathi kwe-union labo futhi abayibabahamba bechaya abantu asomalunga e-union bazakhela i-association yabo bengama-South African drivers abahamba bengena emafemini
umnumzana Ngqabutho Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa sixoxelaye ese-Johannesburg Isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika uDokotela Terry Trent namhlanje uphiwe inhlonipho enkulu lidolobho lapho ahlala khona eNew York khona pha eMelika lapho kuphawulwe isithombe sakhe enzikini yalo eRockefeller Center uTrent ube phakathi kwabesifazana abadumileyo abanye abayizinothi esinjengo Oprah Winfrey uNicole Kidman, umdlali wama-Olympics uSheryl Strayed, labanye ekhuluma lo Mavela Simhlanganya uye weStudio 7 uthe ujabule okwamagama ngokuphiwa linhlonipho. Singakehlukani namhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha izimoto okuhambisa namhla ekuseni, iningi lithi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga. Iningi lamukele ngempono ehlukeneyo kwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.